Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 11 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha olulawula ezokukhulumisana olwePortras luthi imali yedatha yokuxhumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako okukhona ibuyanga nje kuphela.
Abantu abaholi imali
udubo lokusilela kwemota zokuhambisa liqhubekela phambili lanqamongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yezuko.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenzenjani kodwa esingakuhle ukuthi wehluleka.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Manguja uthi umlayo wethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa owalisa amabhanga ukukweledisa abantu lamankampani imali uzasebenza okwesikhashana nje kuphela.
Abantu bezana bayesikolo kodwa abazwisisi economics. Asikwazi ukuthi economics yabo bayifunda ngaphi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lulawula ezokukhulumisana olwePortras luthi imali yedatha yokuxhumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako okukhona ibuyanga nje kuphela. Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso elwela ilungelo lentathelo lezindaba iMisa Zimbabwe oqutshelwe enyanga izolo. Bekule komiti yedale lePhalamende ebona ngezokukhulumisana i-Information Communication and Technology iPortras ugatsha lukahulumende lwezokukhulumisana kunye lamankampani encingo iTelcel leEconet. Sixoxe lomgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngokuqutshwa kwemibiko ebeyiyo kade ilawula lomhlangano umnumzana Peter Moyo.
Hayi kuhambe kahle sibili into kade ikhona ukuthi iICT committee engiyichairayo ibe ibize umhlangano obe ugoqela iMisa Zimbabwe iConnect Telecel Net 1 zesa labanye oConsumer Council of Zimbabwe kade bekhona bungumhlangano omkhulu oPortras bungumhlangano omkhulu sibili ukuthi sibonisane ukuthi khona kathi idatha leli kuyini lidura kangaka lidurela abantu. So abantu abemisa Zimbabwe kade besibizile onompilo yibo kade bepetition iParliament. So ikomiti yami sasesihlala phansi sathi hayi madoda asibizaneni sonke sibonisane le into ukuthi khona kathi idatha kungani lidura eZimbabwe ukudlula amanye ama Southern African countries wonke. So kube emgceke abantu baphumele lenkani zabo kodwa ke kuphume emgceke ukuthi kona ingxabangxoza kuyini.
Manje kukhona lokho okuphumileyo emhlanganweni lo kuzasetshenziswa njani ukuthi indaba zedatha kuhambe kuhle kungabi nabantu abakhalayo besithi intengo yakhona iphezulu?
Mnumzana, okuphume emgceke ukuthi kona idatha eZimbabwe is 0.001 nxa silinganisa lamanye amazwe. South Africa iwe ngathi sihambelana layo lichipile idatha okuphuma kwezileyo ePortras ikisiphumisele konke bayezi research which you cannot dispute. Into ekhona yibuyanga babantu beZimbabwe. Abantu abaholi imali eyaneliso ukuthi khona bathe kuthenga idata. So abantu eZimbabwe abana mali, amakampani kaabhadali. Nxa ikampani ibhadala 20,000 before tax, before i-medical aid nokunye, usala le malini. Kusho ukuthi usala kuma 10,000. Lolu idata leza 6,000. So kusho ukuthi kona, so into ephumileyo ukuthi abantu beZimbabwe abana mali. Yikho kuphumileyo savumelana sabonisana ukuthi hey, abantu abaholi imali madoda singaqhambelana amanga even thina iParliament akula imali esitholayo sola almost 180 US dollar per month. So kusho ukuthi khona nxa usiya ku black market lapha yena ukuthi uyothenga imali leyo imalini akula lutho. So yikho kuphumileyo khona ukuthi ari duli idata leli, but into ekhona ikuthi khona abantu abalamali, amakampani kaholisa abantu imali enelisayo, including uhulumende kaholisa izisebenzi zakhe imali enelisayo. Yikho ubona abantu esidata liyadura, kodwa ke sokutshengisa emgceke ukuthi khona akali duri, but lidulela abantu ngoba abalamali, abaholi. Yikho kuphumileyo mnumzane. So hayi, ngiyabonga kakhulu mntokazi ukuthi khona ikomiti yami isebenzile sibili ukuthi siphumise emgceke, ukuthi khona sivumelane ukuthi hayi madoda singabosolana ukuthi oyikhonethi bayenze lokhu, inethi one yenze lokhu, iteleseli nsoni. Kodwa into ekhona ibuyanga, into enkulu. Ngiyabonga.
Umnumzana Peter Moyo ngumgcini sihlalo wekomiti yedalela eParliamente ebona ngokuqutshwa kwembiko e-Information Communication and Technology. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esenyanga. Silela kwemota zokuhambisa luqhubekela phambili lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yeZupco. Umnangagwa ngomgqibelo ebusuku ethule umbiko wesiphangiphangi esazisa amanyathelo ambalwa agoqela ukuvunyelwa kwamakhombi, ukumisa ukweboleka imali ngamabhanga lokunye okuthiyeneyo. Abenhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo abethimphatshelu bathi amanyathelo la athathwa ukuvimba ukutshengisela okwakuqoqwa ukuvala ilizwe ngokungayi emsebenzini, abanye abathi kwagcina kungaphumelelanga. Izolo umphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba. Izolo umphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wabaphathintambo iCabinet ukuthi uhulumende uphakathi kokudinga indlela ebalulekileyo ezakwenza ukuthi imichova ibhaliswe ngokusemthethweni ibuyele emgwaqweni. Kodwa uZulu uthukuthele esithi kumele uhulumende alungisise lo udaba ngesiphangiphangi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ensukwini esanda kwedlula, iningi labezimota ezithwala abantu bagcine sebephuma kusivumelwano sokusebenza phansi kweZupco bekhala ngokuthi imali abavumelana ukuba bazoyithola bengayitholi, besithi lalapho bezithola lezo mali zingasabancedi ngalutho njengoba ziyabe seziwile isisindo nxa uqathaniswa ledola leMelika. Lokho kwenzakala njalo ngesikhathi amapholisa esesungule umkhankaso wokubopha abezimota ezincane labamabhasi akade ezethwala abantu ngela mvumo ngoba bengekho phansi kwesivumelwano seZupco. Omunye wabameli bezigaba edalela eParliament labatsha, iJunior Parliament emela isigaba seNorton, ukuda kwashe madziwa uveza ukukhathazeka kwakhe ngalolu daba.
Kuzosiphambanisa ukufunda kwabo ekilasini njengoba bezolahlekelwa zimfundo zakuqala zekuseni. Kusitsho ukuba akasoze aphatheke kwisifundo sakuqala besesibili kuba efike esikolo ngabo-9 yena umuntu kumele aqale ukufunda ngabo-7.
Okusekelwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yezifundi zemakolitshini lema-yunivesithi eyeZimbabwe National Association of Students Union ZINASU uJingani Shoko.
Uhulumende kumele belethe intsho yakudala iphenduke emgwaqweni so that it complements the isolution yokuthi abantu bekwanise ukuhamba kungelankinga yokuthi uhulumende kumele beletha intsho yakudala before COVID.
Omunye wabasebenzisana labenhlanganiso yabatsha eye-Youth Advocacy for Reform and Democracy, YAD, uStephen Isibanda, laye uthi makudingwe indlela zokuqeda lolu dubo.
ukuhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenza into enhle kodwa esingakutsho ukuthi wehluleka amakhombe abenceda kakhulu amafutha ahambisa bedua bedubha kodwa amakhombe abetholakala transport be-easy futhi besinagaa lapha siyafuesiya upoint b from point b to point c beyohambeka kodwa kwamanje umuntu ngasakwanisa ayibona izihlobo zakhe ayibona abangane ayibona abagulayo la mala engagula ebusuku ngasenelisa ubanayo esibhedlela.
Uhulumende uthi kunengi akwenzayo ukululungisisa udubo lokusilela kwezimota zokuhambisa elizweni osaphethe isikhundla sokukhokhela inkampani kahulumende ethwala uZulu eyeZupco. Umnumzana Evaristo Madangwa utshele abephephandaba leSunday Mail ukuba sekuzosungulwa isitimela esihamba emini ukuthwala abantu ukwehlisa udubo lolu. Ngomgqibelo umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise uZulu ukuba abakumsebenzi wokuthwala uZulu sebezavunyelwa kusi mo esasiyiso kungakaqhamuki iCOVID-19 kodwa lokho kuyekethiswa kwemithetho ukuba abemichova labamabhasi abasebenza bezimele baqale ukusebenza ngokusemthethweni esithi kuzokwenziwa ngemva kokuba uhulumende esebeke iziqondiso ezizolandelwa zokusebenza kwabo njalo akachongo ukuba lokho kuzaqala nini njengoba abantu lokho bebhekane lodubo ukuya emsebenzini kanye lokuphindela ngasemakhaya sebechayisile emsebenzini iningi libonakala hamba ngenyawo imango emide kumbe beminyezelene emabhasini aweZupco amalutshwana ahambayo abanye sebezebe lahlekelwa imiphefumulo ngokugada izimota ezingela mvumo ezigcina zigijinyiswa ngamapolisa kudala ingozi zomgwaqo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Usiba lukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Mangudya uthi umlayo wethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa walisa amabhanga ukukweledisa abantu lamankampani imali uzasebenza okwesikhatshana nje. UMnangagwa wethulela umthetho ngomgqibelo ebusuku ngoba esithi sekulezigilamkhuba eziboleka imali emabhanga zibe sezisiyasebenzisa ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha into athi ibhidliza umnotho. Osomabhizimusi labacubungula ezomnotho bathi uMnangagwa usebulala umnotho ngamandla ngoba lomthetho uzabangela ukuvalwa kwamankampani njalo uthwalise nzima uZulu ophila ngokuboleka imali emabhanga. Kodwa uMangudya utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi lanxa bebunanzelela ubunzima obudalwe ngumthetho lo uzasebenza enza nje okwesikhatshana emizameni yokuqinisa umnotho welizwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi uhulumende usephelelwe ngumphako.
Abantu bezana bayesikolo kodwa abazwisisi economics. Asikwazi ukuthi economics yabo bayifunda ngapi. Abantu bazuza imali emabhenki bedinga imali ukuthathwa babayifunda babhadala ischool fees. Abalimi ama-farmers adinga imali emabhenki kulama-developmental banks afanele ancedise omama. Yikho ke uma uhulumende esisaba izigananda laba abantu abaxhwilileyo abaziwayo abatshintsha lokuthengisa izimali abayekele sebekhathesi sebeqonde ukuthi bakhawulise uZulu yena uZulu engazi ukuthi ufelani. Siyakwazi kule bhenki elikhulu iStandard Chartered neBarclays Bank sokwatshabalala elinye ibhenki lakhona selahamba layavula isigodlo zalo eKenya leZambia. Yikho ke sizabona ukuthi siza kusho ingxoxo zomlomo ngabantu abangazi ukuthungamela lokufaka umhlahlandlela omuhle kwezenotho. UMangudya wathi eqalisa ngo-2016 uma idola leZimbabwe lingayekeli ukusebenza uzatshiya umsebenzi. Lanamuhla idola selisenza 450 ku-parallel market to $1. Inflation si-96% ukuwa kwedola. Kutshengisa ukuthi sihamba sithwele amasaka siyathengisingwa ngalokho kubuhlungu ngoba abantu ubona lokho bengazwisisi ukuthi indlala ivela ngapi ubuyanga buvela ngapi buvela ku poor management of economy zanu-PF.
Alikho ngitsho leli lodwa inyathelo elithethwe ngumnankagwa elibona lisebenza ikakhulu leli lokwenqabela amabhanga ukuthi akweledise izimali.
Cha mntana nkosi, amanyathelo athethwe ngubaba uPresident Mnangagwa okunqabela amabhenki ukuthi angaboleka abantu imali alanda ukuzachobodisa inotho. Konke kuyahle kume. Namhla sibona ukuthi kuzachabalalisa kudokoza kulalabo ethe bengani bayazama. Yinto enzima epha ukwesaba okukhulu ukuthi intole kungani iyaqala e-Afrika jikelele ngoba amabhenki yiwo ancedisa inotho ukuthi siqhubekele phambili. Lokho kwenziwe ngumongameli lo Mangudla lo Mthuli, ngibona ngani ngamanyala aphindiweyo. Ngabe ngabanye abantu ngabe bayaresigna nje masinyane ngoba sebelethe into engazange ibe khona emazweni aphucukileyo lalawo azama ukuthi inotho ikhwele.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington, D.C.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilo daba lokuthi sokusesatshelwa ukuthi sokungaqhamuka elinye njalo izinga legciwane le-coronavirus ezikolo. Leli phephandaba lithi inani labantwana besikolo ababanjwa leli gciwane liqale ukuqansa kumaviki amabili izikolo zivulwa. Iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lowake waba ngumongameli weleMalawi unkosikazi Joyce Banda esigodlweni sakhe se-State House eHarare izolo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 salibonani bakithi, salibonani njani? Hayi siyabonga. Okhulumayo umaphosa lapha na bondolwane. Sigabeni esinye nje silaphana siphathi kwandolwane lapha emakhulela. Bakithi angazi ukuthi singayiqala njani indaba manje. Kakhulu indaba yilokuze imihlobo le. Indaba yemihlobo izazilizwa lingalungi. Kulabantu lapha abelokhu bekhuma ku-Studio 7 abathi abantu bavotela njani amaqembu aseMpumalanga.
Kodwa siyakhuluma bakithi ukuthi asincedisaneni sonkeni sekele kuloko esikhuluma imihlobo. Abantu bonke abaseMpumalanga abayithandi into yenziwa yiZANU-PF, abaningi abayithandi. Asincedisaneni ngoba uma singancedisananga sakhetha nemihlobo iZANU-PF angeke siyikhiphe. Angeke singazitshela thina sithi singabantu babamthwakazi sisapota amaqembu akithi. Kulapho esiyakhona. Asizameni ukuthi sikhipheni iZANU-PF sincedisana labo lina abantu ethi abaseMpumalanga ngoba mina lokho vela ngifuna ukukhipha emlonyeni wami ngibona kuyinto edivida abantu Zimbabwe. Akukho right ukuthi umhlobo bani vele, akukho right akusebenzisi kahle. So asizameni ukuthi sikhipheni iZANU-PF. Abasebefuna kumthwakazi ngeva zokuphuma iZANU-PF lihlale phansi lamaqembu azalizwa. iZANU-PF vele angeke ilizwe, angeke izilizwe ethi lifuna ukuqhuma ilizwe lifukeza lokhu. Asikhipheni sincedisane part efana no-CCC esiyibona kuyiyo encedisa kakhulu mpela, ebusy kakhulu sisi from kudala soba uSangirai iloku ibhizi impela imva kakhulu. Izaphu vele ivuke manje, imthwakazi yavuka la ibuya ukuthi iyaqhuma ilizwe. Liqhuma njani kanti phakathi kwelokuze umna wabatshati baza kufa thina safuna ukuthi uchitheke igazi ngoba vele chitha abantu abezanu kodwa vele akuthandeki lokhu labanye abezanu vele abasakuthandi kunoku kulalo baba lwemzwe ephuma egwanda abantu ephuma khona ebandlelelokuzeni lezanu bayaphuma vele umuntu uma ephumile kawusabuyele emuva umbuzo ukuthi uphumeleni uyabona ukuthi kurongwa ngisho usebona ukuthi kurongwa usephendukile so asincezani bakithi sikhipheni izanu sonkeni amazibagwe singakhethi imihlobo siyacela bakithi abantu bakhethe imihlobo sike sime kancane ukhethe imihlobo mani amaqembu lana siyawazi amaqembu akithi abomthwaza ozap la sikhathi asizafika ukuthi kubonakale ukuthi wona vele umthwakazi umi njani sesiwasapota kahle okwamanje asikhipheni izanu PF siyabonga
njani Studio 7 Zimbabwe kuyamoshakala ezilonguvuso umnangakho ilizwe liyamoshakala so manje sesifuna ukuthi ilizwe libuswe abafana abancane abale 20 years kusiya ku-40 umuntu ole 60-70 kumele ebheke inkomo zakhe emakhaya yibo ababulala ilizwe
linjani balalela bahle ku-Studio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abe-CCC CCC ibandla elihle kumeleke ibandla elihle CCC yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesi esenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla abafundi bema-universities kodwa lathi ke silahle phansi ma-teacher abangazange behambe ku-strike bazali abangazange behambe ku-strike ngoba i-strike lesi besisinceda kungasenani izanu mina ngabazikhukhumize bethi abantu abastrikanga inkinga nansi i-strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sisitrayikile ngobuningi ngoba khayela nini emadorobheni kuhamba abayemsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abanganani so istrike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sisitrayikile bengagijimela ukuyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrayikha ngabantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe abantu azange belandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besi strikele ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofeti weBhayibhelini uIsaiah linabantu bezanu uIsaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu PF isiyehlulekile since 1980 ababusi bayo sebeze befana loNebukadnezar uNkulunkulu uzondile uNebukadnezar wadla utshani for 7 years izanu isinguNebukadnezar ejeziswe nguNkulunkulu uNkulunkulu uyajezisa ababusi sebesidla utshani nxa susidla utshani usuyinyamazana you have entered animalism away from humanity awusacabangi ezombuso kakahle ezepolitical agenda awuselayo i-social content awuselayo ama-economic values ukuthi uzabusa njani ilizwe awuselayo into okuthiwa i-economic integration awusela i-religious respect awusela aba-advise abantu bezanu batshiyenini zaninge i-CCC yalincusa ithi lina uyanini ngobuningi whether ngwezaphu ngwezanu lijoyine lithule ebhokisini next year come 23 ilizwe leli lingalunga shiqiniswe lihle abantu bonke abakuzanu PF kuzabalungela la obabugawule kuzabalungela la umongameli wethu umhlonishi ubaba mnangagwa kuzamlungela ngoba ilizwe leli silungisela lina ama-vegetarians abakuphila lobugoga ngiyathaba ukuthi abantu lokhu bebuya slowly sithi congratulations kubabuchamisa the CCC ngokuwina abakwezile kuma-by elections this week bathole 7 izanu yathola 1 inguquko sithi thina inguquko phambili inguquko sukuma Zimbabwe omuhle inguquko vota Zimbabwe omuhle inguquko yakha Zimbabwe omuhle so ngaba le nguquko sizasukuma kube le nguquko siyevota kube le nguquko sesiyakha ke ilizwe lethu ngiyabonga amahlaba ezulu
salibonani basakazi ngungwenya lo even webinga isibila okhulumayo lo baba wezanu lo esh liyazi ukuthi ngendlela akhuluma ngayo angazi ukuthi ngingambeka kusiphi isigaba liyazi umuntu uma ekhuluma kufanele ukuqala azibuze ukuthi into le ayikhulumayo kulalele abantu abaningi eSouth Africa eBotswana eAmerica ngaphi ngaphi ilizwe lonke lapha ngase-Afrika balalele so ma ekhuluma kanje akazibuze thiwa lumba loko mupone monse nikubusena kwebhinga mucheso kabuba msazi chivila ndikalau chivila ndikujuzia bonse masabuku banki Kidi, imekele monsi ya sabu, Tyros Nguwe, keli mwana mbao. Ndati mupone monsi, leza abandi nywe mkupona mkubwa ndi mkudeti kwa kafukata wechiliwo. Ndi mengwenya, niliku ndao ye Botswana kwewe delino kuhabroni kwekala. Mutukombele mumanyika kwonse nkumubede, kutileza abandi swe, next year 2023. Atu kwede tonse nitulumanyika, sizame kubwela nisonke, sige siye vota bagiti, asambe nisiye vota. Tuende tuka vote kubinga monse, tuinge muka bazi kuvota, mureje tuka vote. Ndalumba.
Salubo nani ku Studio 7, nyabingelela, lonke abantu ba Zimbabwe, yes, siyavuma abantu ba Zimbabwe, siyabonga abantu ba Zimbabwe kakhulu, kuloko sokwenzakela, ukuthi sivulele, hathi sizisebenzele ngamakhombi ethu. Siyakubonga kakhulu, kodwa sifisa thina ukuthi silandele umthetho ukuthi sithathe ama-permit le fitness kuphela, kodwa kwe-association kasikufuni badala, kasifuni ukusebenziswa thina kwilizwe lamaphathi abusayo la e-ZANU PF lani ukuthi mbitsha nampitsha zizathiwa fuma khiphana amakhombeni lethatha abantu bangaphi libahambise ngaphi izinto ze-ZANU PF. Asizifuni izinto zamaphathi lezi, thina sizifuni, sifuna ukuzijobisela, sikhululekile, sizisebenzele nje sikhululekile, ngoba liyasazi ukuthi vele thina izinto ze-politics vela sizithande emjoveni. That's why lihlala sisibona isikhathi esiningi ethi singalandaba le nto thiwayo ukuvota mbe kuyini ubani esikhathini esiningi. Kodwa into eqakathekileyo kithi ukuthi thina sithanda ukuthi sizisebenzelezi abantwana beZimbabwe bese. Siyabonga kakhulu badala ukuthi nxa lingasikhulula, kodwa into zebhukta lezi asizifuni, kasizifuni, sifuna ukusebenza sizimele thina, thina sodwa sisebenze sizimele as umuntu eqhekelane lekhombi yakhe sokuphelile, kumbe sizizwama-association khonoko eroutine leqonda khona ngale kumbuka kambe emakhaya kube yikhonoko okwebhukta akasekufuni. Sesithini thina ukusebenza sidirectwa ngabantu bezanu, sidirectwa ngabantu abayaliyani iphathi, asikufuni lokho, ngoba lo yabe khokhele kwazi ukuthi unweni ungayiphi iphathi, asikuthandi badala. Cela uthathe amaphemithi, thatha ama-fitness sokuphelile. Siyabonga. Kodwa okwaziyo ukuthi ulo driver walangqondo lo yinto ongalangqondo kumele esemhlalisendlini kuphela sokuphelile. Asifuni ukukontrola abanye abantu, asifuni ukukontrolwa ngabanye abantu, sikwazi ukuthi sisebenza kuhle abantu abagada izimota zethu sokuphelile.
Molweni ku-Studio 7, Studio 7. Hayi, basakazi laleli okhulumayo uDumezi. Angazi ngingene ku-Studio 7 kodwa ngengezengangena ukuthi ngenxa ukuthi sengize ezingikhubayo ezimayelana nomkhonto wesizwe okhishwa kobulawayo, kufana nokuthi babhidliza phela amathuna lapha kulele khona umzelikazi waboJoshua Mqabuko uma bebulala umkhonto wesizwe. Hayi, lento iyaxaka nje, lento iyaxaka. Kufuneka nje uma bebulala lo mkhonto wesizwe behle behambe bayibhidliza la khona ngalo kubombuyane hayi khona. Kodwa into esixakayo yona le esuke ukuthi umkhonto wesizwe uphuma ka ngaliphi, bangenaphi emkhontweni wesizwe, bayawazi ukuthi umkhonto wesizwe umelene. Hayi, kahle kahle thina amaNdebele ethi nasiqinene ngemkhonto, sibulale kungamashona konke lokho. Hayi, liyabona ekugcineni sizo igugura hondo izabuya ibulale futhi amaNdebele ngendlela okuyiyo khona. Hayi, amaNdebele namashona vele akusoze kwafakwa kwazwana, noma ngaze lithini nabo lithi liyabavotela bona labo bomnangako bomchamisa beni bana labo lithi liyabathanda. Kula nto izolunga iNdebele lishona vele ngamafutha namanje. Kodwa into engikhubayo mina ezeyahlala kimi ngasenhliziyweni namanje kuyihlona ukuthi umkhonto wesizwe uphuma ngaliphi, ngoba thina nathi besizazi ngophawu lolo ukuthi nangabamzilikazi singabankomo thina maNdebele, umthakazi wonke ubonga umzilikazi noma ungasomzilikazi. Kodwa nje hayi, into le iyaxaka kabi, iyasinyanyisa. Uphuma ngaliphi lo mkhonto wesizwe lo bathi bawukhipha? Hayi, okhulumayo uDumezi. Kodwa nje fethu balaleli nakazi le nto le bona iZimbabwe kahle kahle abahle basitshele ukuthi nje vele kumele zikhale kufiwe belahle ibhamu lezi amashona abasidelela kabadelele basuka le kozimba le bazonyanyisa lapha ini umkhonto wesizwe ophuma ngaliphi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, kulokuxokozela phezu kodaba lokuthi idale le-Supreme lilakho ukwesula umthetho obuvumela abesifazane abakhulelweyo ukuthi benelise ukususa izisu nxa befuna. Lokhu kuqale ngeviki edluleyo lapho okuphume ngudlu imininingwane yabehluli be-Supreme Court ephathelane lokwesulwa komthetho lo. Lokhu kubangele ukuthi kube lokutshengisela endaweni ezishiyeneyo zelizwe izwe. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha olulawula ezokukhulumisana olwePotras luthi imali yedatha yokuphumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona ibuyanga nje kuphela. Udubo lokusilela kwemota zokuhambisa luqhubekela phambili lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yeZupco. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo unguChris Gande.